ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngesonto mhlaka 22 kuNtulikazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Namo yomunyika muno urova, namo yomunyika muno kushaya chokudya, namo yomunyika muno kushaya mari. Asi zvine musikiro wazo, zvine mumiriri wazo vamunangagwa. Ndo tateguru wenamo.
Umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaze uZulu weGweru namuhla ukuthi avote ngobunengi ngeviki ezayo kukhitshwe iZANU-PF embusweni.
Amakidnisa akasebenzi ngela kancane, so amdinga ukuthiwa yi-hemodialysis koBulawayo isuka ePlumlee twice a week. Lokhu kutho ukuthi inganikwa even i-diet enzima zalokuthi ayikwaniseki.
Sixoxa lowesilisa obulawa yizinso odinga uncedo lwemali efika ku-25,000 ukuze aye kwelatshwa kwele India. Siqhubeka njalo sixoxa labancintisa kukhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhubeke ngemihlangano yakhe yokukhankasela ukhetho namuhla. UChamisa obeseGweru lapho abuthanise khona inkulungwane lenkulungwane zabantu. UChamisa ukhuthaze uZulu ukuthi ayevota ngobunengi kukhetho osolusalelwe yiviki kuphela ukuthi lwenziwe. Wengeze wathi indubo zonke ezikhona elizweni ezigoqela ukusilela kwemsebenzi lokusilela kwemali emabhanga zibangelwa ukwehluleka ukubusa kuhle kukamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF. Ngokunjalo uChamisa uthe uZulu kumele avotele yena lamanye amalunga eMDC Alliance ukuze kukhitshwe iZANU-PF embusweni.
38 years iwe Mnangagwa ndiwaizevezera vamugabe kuti endai nekoko ngatirove nepapa ngatibe nepapa maakuda kuramba mudhara nhasi unoima ipamba naye sei munhu akamunyengera ndiani ndiwe ngwena waimunyengera nachiwenga maakuda kutiza mudhara wenyu momukupira kwandiri ndimi maiti mudhara dhiraivha nepapa iwe Mnangagwa urwindi iwe chiwenga ndiwakanga uri kondakta muchinyora matiketi mese pamaibira vanhu maiba mese pamaireroa nhema maireroa mese maakuda kuuya nhasi moda kundidherera nokutitsvangirai hapo manje majai ramurume ndiisambambatisa.
Umnumzana Nelson Chamisa lapho ekhuluma emhlanganweni awenzele eGweru lamhlanje esithi indubo zonke ezikhona elizweni zibangelwa ngubaba uMnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF. Abancintisa kukhetho lokudinga amalunga edalele ephalamende labo bebephatheke ngemikhankaso yabo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Omunye wabo ngumnumzana Jabulani Khadebe omanyano weMDC Alliance njalo odinga ukumela isigaba seNkayi South edalele ephalamende.
UZulu wonke weNkayi abavotele uJabulani Khadebe, yinzalo yabo, uphuma khona lapho eduzane eGuwe, yikho lapho azalelwa khona, wakhulela khona, wafunda khona ugrade 1 lo 2 watransfer waya koBulawayo. Umuntu okwazi kakhulu ukuthi ukusebenzela abantu bakibo kuyinto enjani. Sizasebenza kakhulu not njengomkhokheli but njengesithunywa sabantu bakithi.
Kungani uzibona ulungele ukumela abantu benkai?
Ngiphelwe ngabantu bakithi ngoba behlala bengibona ngisenza ama projects under iJoshua Nkomo Foundation izwe lonke leli jikelele. Basebe ngicela ukuthi khona umntwana wakithi sicela ubuye uzoyincedisa kithi enkai njengoba ukwazi ukuthi lapha komnyama bandile. So kuthe ngo 2013 ngihlala ngaqala ama projects ebhola labatsha ama ward wonke enkai South lenkai North. Ama ward akhona enkai South angu 16, enkai North angu 14. Saba lama finals ethu enkai Center. Ngase ngincedisa njalo izikolo zonke ezenkayi, ama-primary schools angu-88. Kumncintiswano yabo kuthiwa yinkayi district ball games. Kugoqela i-basketball, netball, soccer, volleyball. Then ngase ngidonata i-building material enkayi primary ukuthi kwakhiwe i-volleyball court, basketball court, netball court. Lapho kwakusenzelwa khona imncintiswano wabantwana. Njalo ngase ngidonata amabhuku okuthi izikolo ziqale ama-library enkayi South. Njengoba sonke sikwazi ukuthi imfundo yezwe lethu kukhanya, indawo yakithi kukomnyama kwambili. Njalo ngincedise eGuwe lapho engivela khona, sebeqala i-boarding school. Ngabancedisa futhi nge-building material ukuthi bayakhe leyo boarding school.
Umnumzana Jabulani Hadebe udinga ukumela isigaba senkayi South etalele parlamente ekumanyano we-MDC Alliance. Siphinde saxoxa njalo lomnumzana David Ndlovu odinga ukumela inkulumane ePhalamende engwebandla leZANU-PF.
Hayi abangenayo abantu bathi hayi kuhamba kakuhle ukhetho umhlangano iba khona njengoba namhlanje besilayo nje umhlangano wobulo minister Mamasuku okhanya hayi iyahamba.
Ususizwa njani emzimbeni ungomunye wabalimalayo eWhite City?
Kuloke kubuhlungu ngoba ngafakwa ithubu lapha emlenzeni eyiyo edonsa ubomvu idonsela kunye umtshina bawufaka ngihamba nguthwele kuba ngcunyana nje kodwa kuba kuyafuta kwesinye isikhathi kodwa kuba ngcunyana okuyala nje ukuthi ngihambe umangomuda ngiyemelisa uhambe umangomuda.
Ngezinye indlela kuphazamisile kakhulu kunhlelo zakho zokukhankasa.
Kungiphamanise kakhulu ngoba angenelisanga kuhamba ngibonana nabantu njengokufisa kwami njengomuntu otshona ehleli ngikhaya ebuye ezotshelwa ngabikelwa nabantu ukuthi hayi lapha sesenze kanje. Ngiyabinde sifisela umuntu ngibonane nabantu kodwa ngibe lobo nzima bonobo kuphela.
Kodwa alubana bethe bakukhetha abantu benkulumane wangena edalela ephalamende kuyini obathembisa khona?
Abantu benkulumane ngisebenze labe kakhulu njengukansilar wabo. Ndingungukansila wenkulumane bengungukansila kaward 20 kodwa ndithe ndisiyaphetha kwikhansila bese ngungukansila wenkulumane yonke ngabantu bonke benkulumane bezesiza kimi ngezikhalazo zabo lama-projekt onke bengiwenza kuward 20 besebhenefitha inkulumane yonke nje ngoba bayakwazi ukuthi into engangizenzela bona ngesikhathi sokuswelakala kwe-transport ngahamba ngabadingela i-transport ngaze ngabadingela i-Harare ngesikhathi sokuswelakala kokudla bese nginika inkulumane yonke ukudla isifika kimi khonaphana so ngaba lethela esibhedlela ngabalethela emakliniki entsha inkulumane i-library ngabakhela isigaba sami sonke ungakhangela amawadi iwadi yami yonke yiyo yode elethara kuyo wonke amawadi koBulawayo so ngilokhu engithembisa abana ngingakwenza khonokho.
Umnumzana David Ndlovu udinga ukumela inkulumane edalela ephalamende njalo ngowebandla leZANU-PF. Kulo wesilisa obulawa ngumkhuhlane wezinso odinga uncedo lwemali engena ku $25,000 ukuze ayekwelatshwa. Uhloniphani Ndlovu uhlala ePlumtree kodwa kavili ngeviki kumele agade aye kobulawayo ukuya kwenziwa i-dialysis. Sixoxe laye uNdlovu.
Ama kidneys la kasebenzi ngitshela kancane so amdingi okuthiwa yi-hemodialysis koBulawayo ngisuka ePlumtree twice a week. Lokhu kutho ukuthi nganikwa even i-diet enzima kabe ukuthi ayikwaniseki lokunatha like amanzi ngabe ngingasanathi amanzi any other fluids ngenxa yokuthi kuthiwa nxa ama-kidneys shut down like that kutho ukuthi awusakwanisi kuba lo mthambiso so unganatha uyaba lokuthiwa yi-overload in other words amanzi ayagcwala emzimbeni engasakwanisi ukuphuma ngenxa yokuthi abungathanduzi so ugcina amaphaphu esesiba immense emanzini ana lawana ayebegcwele emzimbeni yabungasakwanisi ukuphefumula and I've gone through that twice plus high blood pressure ngenxa yamanzi ayona lana ayebesemzimbeni yakhuphuka kakhulu uthola ichaya kubo 270/140.
Usuke wadinga yini okwelatshwa phandle kwelizwe?
Lapha engenza khona i-dialysis bakhuluma labe India, omunye udokotela e-India. Kwasekuthiwa kufunakala a total of about 25,000 which involves ama travel expenses. Le operation yangkhona lo muntu yena lo ebendonetele i-kidney plus unesi engihamba laye.
Aba ngaba lesifiso sokukuncedisa njengoba usithi kudingakala imali yonke engaka be ngakufinyelela njani bayifaka nga?
Le account ZB Bank. Le account yakhona iti 4511-731-226-200.
Kuyiphinde njalo.
4511-731-226-200.
Ibhanga iliphi?
ZB Bank.
Umnumzana Hloniphani Ndlovu ubulawa yizinso njalo udinga uncedo lwenu, lizwile inombolo zakhe zebhanga kwabangathanda ukuphathisa. Ule nombolo njalo zocingo lapha elingamthola khona ezithi 0772-730355. Ngiyaphina njalo 0772-730355. Singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Mike Wobe we Studio 7.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingu Mike Wobe. Njengalokho engilithembisile ngolwesibili uhlelo lwethu lwabasakhulayo olwe The Connection, lamhlanje silaye umnumzana Khulakwashe Zulu siqhubela phambili sixoxa ngomkhankaso wakhe. Umnumzana Khulakwashe Zulu ukhangela ukuba lilunga ledale lephalamende esigabeni seMatobo North Constituency. Masameni kuye siyezwa okuningi. Khulakwashe, unjani mnumzana?
Ngiyaphila ba.
Right, baba Zulu, sengizwile lapho bengixoxa labanye abantanga bengitshela ukuthi kanti kulomunye umnumzana uKhulakwashe Zulu ukhangela ukungena kukhetho kulomnyaka. Awungitshele ngamafishane ngawe njalo ukuthi ukhangela ukuncintisa esigabeni siphi.
Mina nguKhulakwashe Zulu, umfana oleminyaka engu-32 engizalwa eNatisa. Ngifuna ukunikisa ekhethweni ukuba ngu-member of parliament eMatobo North Constituency. Ngincintisana lamabandla angu-9 ngingaphansi kwenhlanganiso okuthiwa yi-Alliance for the People's Agenda ekhokelwa ngubaba uNkosana Mona.
Awungitshele Khulakwashe, esigabeni sakho bakhona yini abasakhulayo abaningi abakhangingena kukhetho kulomnyaka abaze bencintisana lapho?
Okumangalisayo akula even lo yedwa umuntu omutsha obelow 40 years ofuna ukuthi ancintise ekhethweni, noma kuba ngukhansila noma ukuba ngu-MP.
Okay, njengoba ushilo wathi akula abantu abontanga abekho ngobuningi babo abazabe bencintisa esigabeni sakho, awungitsheleke mnumzana ukuthi wena njengomuntu ongisakhulayo kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuthi ungene kukhetho lokuba lilunga ledale lephalamende kulomnyaka?
Mina into ziningi ezimbalwanyana ezangenza ukuthi ngibe lesifiso sokuthi ngimele abantu bemadodeni edale lephalamende. Okokuqala ukuthi ungafuna ukunazelela kakhulu emadodeni asila i-development kakhulu. Njalo sesihlalele emuva ngoba abafundisi abaningi baseGoli abakho ekhala. Singafuna ukuthi sikhangele futhi emaplazini kunibe abadala izindawo, thina abantu abasha kasinikwa. Ukhangele izibhedlela uyathola ukuthi kathesi ngikhuluma nje njengesibhedlela se-Antlop akula manzi.
Kuyini okwenza ukuthi ubone ngani ukuqhakathekile ukuthi bakuvotele beshiya abanye?
Njengomuntu osakhulayo iningi labo bona abazali yibo abahluphekile, njalo abontanga emafunda labo labanye esasifunda sonke kwezinye izikolo abekho la. So njengomuntu omutha ngisale nyawo ezilula, kumele ngibagidimele abazali ngibavonge ngalokho abasikhulise ngakhona.
Wena njengomuntu ongaphansi kwebandla le-Alliance of the People's Agenda, kuyini okwenza ukuthi ubone ngani kuqhakathekile ukuthi abantu izalwane zeZimbabwe ezivotele ubaba uNkosana Moyo?
okokuqala ubaba uNkosana Moyo is a manager by profession. Umuntu ofunde egcile endaweni zemali, wasebenza emabhanga athile, wasebenza ezindaweni ezithile zesikolweni, waba ngulekthara. So kathesi eZimbabwe asisakhangela ngepolitiki, sesikhangelele umnotho welizwe. Yiko ngihamba ngikhampena ngithi abantu kababone umuntu okwasebenza ekhampanini, ababone umuntu okufundele umsebenzi wokuthi alethe izimali.
Asikuzwile mnumzana. Right, qhibuhlelo mnumzana, usitshele ukuthi nxa abantu befisa ukuxoxa lawe mayelana ngomkankaso wakho bangakuthinta kanjani?
Mina abantu bengangithinta kunumber zami lezi ezithi 0776103234. Ngila i-Facebook page yami ebhalwa Zulu Kudakwashe Matobo Not Constituent Member of Parliament. La ku Twitter bangangithola ukuthi Zulu Kudakwashe.
Hayi, sikuzwile Kudakwashe. Ngiyabonga kakhulu, bekuhle ukuba la uhlelo.
Nami ngiyabonga.
Hayi, mthwakazi omuhle umzwile umnumzana uKudakwashe Zulu kwanele kwalamhla. Mthwakazi omuhle, masidibane ngeviki ezayo. Owalivalisayo nguMike Hove, libe leviki elishuke.
Sibongeke uBig Mike ngokusethulela uhlelo lwabasakhulayo. Siqhubeke singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Silejahe elidala uGibbs Dube.
Kangelo koko bethu namasiko babethethela amadlo ngigcina amasiko wena.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sike sithi sikhumbule kwakudala lamdlake sikhuluma ngalokhu abantu babekusebenzisa emakhanda ikakhulu amantombazana uzokuthiwa usebenzisa ilitshe ukuthi alungise inwele agcobe la kugcobayo abe muhle abukeke kube njeya. Ukuthi ngiqokele lo daba ngilo baba uEzra Jesus Banda ukhona ngale kwele Britane, ngiphinde ngibe lo mama usakhile line uMadube kwele Botswana. Baba Sibanda kunjani?
Ngiyaphila kunjani uNuzela Dube?
Hayi, ngiphile kakhulu. Kunjani eBritane?
eBritane kuyachisa nje kasigonga lo lutho ngitshela ukabhudula nje.
Ye, Madube kunjani eBotswana khona?
Hayi, uTswana kuyagodola.
Ye, sisakhumbula kudala Madube sibili laphana abantu besebenzisa amatshe emakhanda. Pho ukuthi fahla nje uState ubabe senza njani?
Ngibingelela abalaleli bonke abeStudio 7. Labantu abalandela into zamasiko. Ngikhumbula sasengumntwana ilitshe wakwanza ukuthi ulitshise eziko. Libe lilitshe esibile litshisayo, lingatshisa litshisa litshisa kakhulu. Ubusuthatha ithawulo emanzi, ubusulikhipha kwamphana, ubulokhu lizwa ukuthi alitshise kakhulu. Then ubusuphonga ulitshitshiliza phezu kwenene, ulitshitshiliza, ulitshitshiliza. Inwele zazitshintsha zibe straight. Singaba straight isibikelo songanthiwa uphemile wafaka umuthi o-SQ ukuthi inwele zilokhu, kodwa yabungafakanga lutho. Uphinde ubusugcoba. Sasigcoba sometimes sicoco i-okikung oil kumbe umfuma kumbe izihlale ezinjalo zingucutshi vaseline. Ufica umuhle sibili inwele zakho zizinhle okunye kungela nje problem. Sihamba sinjalo impili asilala sivuka sibili. Umuntu noma ekubona athi uphemile kodwa upheme kuhle kahle. Sasiphema ngelitshe. Umuthi wenwele wawusadula vele wawungeke uphonge ukuthiwa uwuthengile njalo. Sasisemakhasa singakabikwazi into zokuthi umuntu uyathenga umuthi wenwele alunze inwele. Sasikwazi ukuthi uyatshisa ilitshe ugcobe inwele ube muhle njalo. Kwasekusenje amankazana sasesikhangele ukuthi sesiseduze lokuthi sikome. So yayiyinto enhle kakhulu.
Ye thisa uyakhuluma Madu.
Ngangibona okulo udadewethu wayenje encedisa abadala. Ngangibona efaka lapha ilitshe elizebebomvu elifake eziko laphana lingaba bomvu. Laphana-ke aselikhipha bambe ngethawulo emanzi. Aseligcoba-ke amafutha akhe, amafutha lawo esithe ngafaka lokhanaka uthiwa ngumfuma lokhunye. Wanxayenge la mfuma wayithatha-ke lani ivasini leyo kuthiwa yisheli inkalakathi egabhalana. Abhica bhice ke ekhanda basethatha ke ilitshe leliyana elibhodisa libomvu linjana. Kodwa into yokusenzakala ukuthi kokusiwa enhlanhla enkulu babengatshila abantu babezenza kahle ke konke langemuva azenze kuhle inwele zakhe zigcine sezingathi zicakele sezizinto ezilungisa. Sethatha ke ikama yakhe leyana sezidonsa sezisiba zinhle sezibopha.
Ngithemba ukuthi Madube abangakwaziyo khonokho so bathi lalikwenza njani ukuthi umuntu engatshi oligama ulenzeni lizo.
Hayi, uvele ngesikhathi kusasenza kusiba careful vele wawungekuthi wawu-either ithawulo yiye ingatshisa ingatshisa ithawulo futhi wawuubeka phansi uyayithambisa futhi ukuthi ingawutshisa ezandleni. Kodwa ilitshe ukuthi likutshise ekhanda vele lokho sasingakwenzi. Lalibhoda kuhle Dube, libhode kuhle konke emva kwendlebe lapha kuhle smart uzuqede kutatha ikama yakho kami. Ngesikhathi sangibona futhi sasisebenzisa i-Afrocam lezi ezakudala lezi sasisebenzisa awufithi usumuhle isinyo zakho zi-straight kumbe ziyafuqelwa emuva zibe yi-pushback yizo kumbe ziyekelwa zinjalo zi-straight kodwa zingani zimbambathiwe zaziba zinhle uvele ungabi ngitsho le problem ungatshi impilo ihamba nje kukuhle konjalo
zazibuya zichuchume zichuchume inwele zabosisi lezi odadewethu bangcolisele imqamele imqamele icina igcwele amafutha ngoba inwele zakho zahle zigcwala amafutha kakhulu
konapho-ke jesa nxa sikhuluma ngakhonokho khathesi-ke bayafaka futhi lakhonokho amafutha akukunukeli inxa umuntu wesilisa
lokho kukhona lokhu bakithi kwenza endlini kuhle kubambe la nxa bezilungisa omama lapha ema-bathroom lapha begcoba le mithi le bakithi kutshaya emakhaleni yikho nje-ke ukuthi uyabona ke ngokuya kwezikhathi omama abaningi basike sesiba le nye umkhuhlane engaqondakaliyo ngoba into abayifaka kakhulu ekhanda lapha amafutha la angazaleli ukuthi ngangapha ayalimaza hhayi ungavele ukuthi ucambalale la eseceleni kwakho khona bavele kuhle kubambe endlini yonke yikho nje omama abaningi indaba sasakhuluma ngayo Dube kudala kuthi balale beqhiyile besaba khona ukuthi baya bezanukela obaba
madube nantodaba kolapho
ye kunjalo kodwa mina ngikhulumela kweyami isayidi hhayi kulezi suku ezama inwele ziyisintu angilami uthi engiwufake ekhanda ngiyangithile nje ama-dreadlock sometimes but hhayi angifaki any chemical ekhanda ngingathi ngiyagcoba nyabe ngicobe yona amafutha enwele amafutha njengabe nganiva clint but
uyakuvuma yini maduwe uyakuvuma unabanye bakho-ke kuyabe sokunuka khonaphana-ke endlini nempedeni
sizaqhubeka ngodaba lolunga eviki ezayo ngithathela leli thuba ukuthi ngibonge-ke usakhile liline umadube khonangale-ke kwele Botswana ngibonge njalo-ke u-Ezra Jesus Banda khonangale-ke ebhilitane olivi baleli semoyeni ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale
Siyabonga jahelidala ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sokuyisikhathi sokuvuselela umoya. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo, ngizibongelela kubalaleli abalaleli.
Usiphathele uphi umbhalo?
Namhla ngiphethe umbhalo obizela abantu ekwazini uNkulunkulu ukwenzela ubana izinto zabo abazenzayo ziphumelele ngoba bengaphansi kwephiko lwakhena uNkulunkulu uqobo lwayo. Ungavula iTestamente elidala kusukela kuGenesis uze fika kuMika uyananzelela ukuthi uNkulunkulu endulo wayehamba labantwana baka-Israyeli wayebanakekela ebanika le milayo okwakumele bayilandele ukwenzela ukuthi impilo yabo ibe yimpilo engcono hathi impilo yomphefumulo kuphela kodwa le nihlala kahle besahamba ezweni wayefisa ethanda eloyisa ukubana abantu bakwazi ukubana uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba uNkulunkulu ophethe konke okukhona ezulwini phezulu emhlabeni phansi ngisho lasemanzini embali wayememezela-ke ebantwini njengoba esamemezela namhlanje ukuthi abantu kababuyele kuye njengoba sizabona encwadini yezikhronike zokuqala esahluko ngu-14 vesi lika-7 uthi uma abantu ababizwa ngegama lami belalela besenze ngikufunayo mina Nkulunkulu ngizakuzwa ngisezulwini ngilungise inhlalakahle yabo ngenye indlela uNkulunkulu uthi abantu bangathembi amandla abo wodwa ngobana amandla omuntu ayaphela uthando lomuntu luyaphela umbono womuntu kwesinye isikhathi uyaphipha kodwa uthi yena unguNkulunkulu obona konke okwenzakalayo libuye lithi iBhayibhili okhangela u-Israyeli kakhubeki kaciyozi kozeli abahamba lo nkulunkulu bayakwazi ukubana impilo yabo besahambe emhlabeni ilako ukuba ngcono okuyikuthi ngabe bonke abantu balalela ilizwi likankulunkulu ubudlwangudlwangu lo esibubonayo inkulumo ezibolile esizizwayo ngabe kazikho ngoba liyasho ukuthi ibhayibhili lithi ukwazi uNkulunkulu kuyokuqala ukuhlakanipha. Xa singamazanga uNkulunkulu ngithela konke lokho esikhangelane lapho sengisho lokukhetho lolo olukhona kuzaba amandlwane nje ngobana uNkulunkulu yabe ngekho phakathi kwabo. UNkulunkulu ngabe yiyona nsika yokuphila kwabantu, abantu ngamunye ngamunye, njengendeni, njengesizwe, njengezigodi bake bahlale phansi bazihlole bamnxuse uNkulunkulu angene phakathi kwabo. Izinto zabo ziyakuqonda. Akumangalisi ukuthi kwesinye isikhathi izinto zonke zikhona abantu behluleke ukuzihlanganisa nje ngobana uNkulunkulu yabe ngekho phakathi kwabo. Abantu bangabayanga kodwa ilizwe linothile, abantu bayalamba kodwa izulu liyana. Okunye kubangelwa yikuswelakala kukaNkulunkulu phakathi kwabantu. Uthi-ke ngibizani ingimemeze libe ngabantu bami, ngibe uNkulunkulu wenu, ninanza kuzwa nisezulwini ngililaphele ilizwe lethu. Ilizwi lithi asibuyeleni kuNkulunkulu kukho konke esikwenzayo, uza kusilalela, asoze sidanise ngoba uNkulunkulu unjalo izolo, unjalo namhlanje, uzahlala njalo kuze bonginaphakathi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asibonge nini. Baba uNkulunkulu oyingcwele, dalwe ezulu nomhlaba onongethulwa lutho. Wawubumba umhlaba ongancediswa muntu. Lokwenzayo kakudingini, awufuni mali, ufuna ubana izinhliziyo zethu zivume. Ubani wena uNkulunkulu wabo uNkulunkulu. Ungusomandla wasemandleni. Kawehlulwa lutho, uyasho njalo ukuthi sikulinge. Sibona ukuthi awusoze usenzele lokho esiyabe sikucela na. Ngiyakucela ke Jehova, ngikhulekela abazalwane abakholwayo abangakholwayo. Abanye basezinhlungwini, abanye badungekile emoyeni. Kodwa umoya wakho oyingcwele, ngamunye ngamunye lapho esikhona, singalimemeza igama lakho. Uyehla wena umoya wakho oyingcwele, usilungisele izinto. Kodwa lokade sithi sizakulungisa njani, sibone sekulungile. Ngoba awehlulwa lutho wena. UNkulunkulu oyinqaba, uNkulunkulu othulisa umoya, uNkulunkulu ovala uvule izulu. Iba nathi-ke Thixo omhle, ikakhulu kulezi nsuku sizikhangele ukhetho oluzayo. Ukhetho lolu sasilunikele esandleni sakho, thina silandile ngemuva wena phambili. Sihlale lathi sibusise ngegama likaJesu Kristu ngiyaphuleka. Amen.
Amen mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Siyabonga.
Hayi, ngibongile lam uNkulunkulu asibusise sonke.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi Thande Kozinti Mkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Singene kwezemidlalo, sikhangela impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe lamhlanje. Highlanders 1 Triangle United 0, Ngezi Platinum 1 Dynamo Dimbare 0, Chicken Inn 1 Mutare City Rovers 0, Herentals 1 ZPC Kariba 0. Ama amadodana ase wisile besiqhubela ke uhlelo lwethu ngengoma yemnandi ingoma yokholo sidlala lamhlanje ekulilanga lesonto ukuziqhiba sikhangele ebezihamba phambili. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaza uzulu wegweru ukuthi avotele yena ngomvulo. Ngelanga lokhetho kwanele olivalelisayo ngentungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.